indaba yama-tariffs leyi yemithelo leyakhuluma ngayo kungenzeka isebenze nxa kuyikuthi abantu amanye amazwe lawo lama-companies azizwe ethuselekile ukuthi azothatha imithelo amanye azozama ukuletha imisebenzi e-America. Kodwa-ke uhlupho yikuthi amakhampani wona ngiwawo nawo vele kune-corruption ethile futhi ngoba kunjenje njengoba vele sokule globalization ngendlela okusetshenzwa ngakhona ama-companies ayenelisa ukuletha lesey ukuzovula enye ikhampani la ibe yinkampani nje maybe mhlawumbe labantu abasebenzi abambalwa then iningi labo libe ngelisebenza ngaphandle kwelizwe so bese bethumela okuvela ngaphandle bakuthumele bekuletha ekhampanini yabo lapha bazokuthengisa sokuphuma lapha sokungani kulokhali so kule ndlela eziningi ezithiyeneyo ezokubhoda ngemva kwama-tariffs wala akhuluma ngawo.
Ye, yeah, baba Jamela sibone kumbi kwakhe uMnumzana Trump echothoza kakhulu uhulumende kaMnumzana Biden njalo ekhuluma ngezinqumo azithethe ukuthi akhuphe ezinye izinto ebezenziwe ngohulumende kaBiden. Libona sengathi lokhu kuza kwamukelwa njani ngabakhokheli abanye abakulomhlangano?
Wenze enye into engane ayijwayelekanga kakhulu. Iminyaka yonke le edlulileyo kuleli lizwe bekule policy le yokuthi i-domestic politics and at the border. So nxa uphuma elizweni awusakhulumi ngendaba ze-domestic. Kodwa-ke uTrump nguTrump, so ho ukhuluma noma yini. Asazi ukuthi bazocabangani abanye abakhokheli bakwamanye amazwe ngoba esikhathini esiningi uhulumende ongenayo uyathatha isikhathi ukuthi astade lokho okade kukhona andibano akuguqule. So njengoba evele wangena waguqula ezinye izinto eziningi kuzokwenza ukuthi nxa usiya phambili ama-deals owenzayo lelizwe azabe ngathi ngenye indlela instead okwenza idili lelizwe ususenza idili lomongameli nalowo obusayo ngoba ama-deals wonke la akade enziwe nakade enziwe nguBiden laba sebefika bewakhupha kutho ukuthi lalaba abazokwenza lo Trump nawo asengozini nxa sokungena uhulumende omutha after 4 years.